So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 1 Mbimbitho 2025 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, abatsha abangamakhulu amabili baphatheke emkhosini we Africa US Exchange Alumni Summit. Asebathatha umhlala phansi bathi umnotho weZimbabwe ulakho ukuthuthukiswa kungabunjwa inhlanganiso yengcwethi ezasebenza kudala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abacha abadabuka emazweni asemhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika abaphatheka kunhlelo zokufundisa abatsha amakhono achiyeneyo eziqhutshwa ngelemelika bathi inhlelo lezi zaguqula impilo zabo. Lokhu kuphuma emhlanganeni wabatsha bedlula amakhulu amabili ababuthanele umkhosi we-SADC United States Exchange Alumni Summit emkhosini lo osungule ngolwesithathu wagqitshwa izolo. Abatsha baxoxe ngobukhokheli, ukuthuthukiswa kwamabhizimusi, ukusebenzela ndawonye phakathi kokunye. Umeli wele Melika eZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont osungulela umhlangano okhuthaza abangenela umhlangano ukuthi basebenzele ndawonye esithi ilizwe lakhe liyajabula ukuthi selenelise ukuphathisa abatsha abaningi kakhulu. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxa lonkosazana Chietsa Mlingwa, omunye wabatsha abangene olumhlangano njalo owaphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship eMelika nyakenye.
Ihlanganisa abantu asebeke bahamba kuma-US funded exchange programs abasebayenza ama-programs laba aqeda. And it's not just one program. Ama programs ahlukene. Kulabanye abavela ku-Fulbright Foreign Students Program, kulabanye abavela kuze Hubert Humphrey Fellowship, kulabanye abavela kuMandela Washington Fellowship. Lamanye nje amaningi ahlanganisele ama-regional chapters awe Young African Leaders Initiative. Kulama countries ayi-10 arepresented avela from the Southern African region, ahlanganisela iMozambique, iAngola, iMalawi, South Africa, eSwatini, Zambia, Botswana, kuhlanganisela lathi thina. Zimbabwe.
Injongo yalomhlangano ibingeyani?
Injongo yomhlangano lowo ngeyokuhlanganisa abantu abahlukeneyo abayenza ngezinto ezihlukeneyo, abanye baku-business, abanye baku-STEM, abanye baku-civic space, abanye in the private sector, abanye labo ngama-entrepreneurs, ama-innovators. You know, kuhlangene nje abantu besenzela ukuthi sibonisane nje ngama-global challenges and being able to come up with local solutions to these issues. Ngoba nxa sikhangele itini yalonyara, itini yakhona ithi advancing innovative solutions to global challenges. So thinking globally kodwa-ke acting locally at the same time.
Abanye abatsha bafisa ukuphatheka kulezi nhlelo, ungathini kibo?
Ake kokuqala, nxa ulapha eZimbabwe ngingalikhuthaza kakhulu ukuthi lihambe ku-Facebook, ngifollow i-page ye-US Embassy Zimbabwe. Ngizabona baya-posta kakhulu, bahlezi be-posta uma ngabe ama-applications ezivulekile for ama-programs lawa. Bayakutshela ukuthi okay, ama-applications evuliwe, into ongahamba kiyo ukuthi apply leyo, hambe uyekhangela uma ngabe ulayo i-criteria eyenzayo ukuthi ukhone uku-apply. And okunye engifuna ukukhuthaza abantu ukuthi bengalahli ithemba. Omunye umuntu usengacabanga ukuthi mhlawumbe yena ngakafiki at a point empilweni yabo engayenza ukuthi ebe recognized by ama-programs ayenza abantu ukuthi mhlawumbe baphume besiya kwele-America or kumbe besiya-stada kumbe besiyafundiswa ngokwe-leadership kwamanye amazwe. Ungalahli ithemba lapho okhona wena nxa une-personal leadership journey yakho, kumbe nxa ungumuntu nje ole-passion for change, for community development, ungumuntu banothandayo ukwenza izinto ezithuthukisayo umphakathi. As long as uzazi ukuthi ulakho wena enhliziyweni yakho, that's all okufunakalayo nje.
Unkosazana Chietsa Mlingwa ngomunye wabatsha abangenela umhlangano we-SADC United States Exchange Alumni Summit, njalo waphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Ubesecingweni le-Studio 7 eseVictoria Falls. Ezinye ingcwethi esezathatha umhlala phansi zithi eZimbabwe lilakho ukuphathiswa yikubunjwa kwenhlanganiso yengcwethi esezathatha umhlala phansi. Zithi okwenzakale kunkampani ye-OK Stores kuveza ukuba kunenge okulakho kufundwa kwabasebenza kudala. I-OK Stores yaphendukisa ezinye iziphathamandla ezayo ukuba ziphathise ngalesi sikhathi ikhangelane le ndaba ezigoqela ukuncipha kwenzuzo kanye lokuvalwa kwezinye izitolo zayo. Ukuhlaza lolu daba sixoxa lomunye wabakhuthaza ukubunjwa kwalenhlanganiso njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, Komaliso, umnumzana Rejoice Ngwenya.
Uyazi ukuthi singaze sikhangele isithe ilizwe leZimbabwe laphela lingathi liyaphumelela khona late 1980 from mid-80s kuze siya o-1999 abantu bakhona ababesemsebenzini babe abaningi bakhona ababesekhaya bengakayi emazweni okwakhathesi sebephumule sebeku-retirement yikho nxa ngikhuluma labo kukaneginengincathi kuhlangana esililweni kumbe lapho kuleyo emijado eyenza ukuthi inkulumo zabo ezokwakha ilizwe lezezingeni eliphezulu laba ngabantu abanezimali zabo abanemizi yabo abanothando lelizwe labo yikho ngacabanga ukuthi kungaba yinto enhle ukuthi siqalise le i-association kumbe iqembu elabantu laba abaphuma abasekuphumuleni abaku-retirement sidinge imbono yabo ukuze silungisise ilizwe lethu kungela esingathi nje kuthiwa i-pressure
ilizwe lithwele nzima ikakhulu kwezenotho libona sengathi lokhu kungaletha inguquko engakanani kusimo selizwe.
Ya into yakhona uyeza ukuthi ma abantu bekhuluma babechasa ukuthi iZimbabwe njengelizwe ayisoo akulauyanga elizweni lethu uyanga kuthi engqondweni zethu imithetho yethu amapholisi yethu kutho ukuthi nxa kuhlala abantu phansi abantu abalothando lesifiso sokuthi ilizwe lihluphali phakame bazacubungula bakhangelisise esingathi khona ngamakhiwa ama-policies lemithetho eyenza ngoba ukuze iZimbabwe iphumelele sifane siqale lapha esaphelela khona.
Abaningi nje abasemisebenzini la kwamabhizimusi bakhala kakhulu ngokuthi kungani kulesi ikhenxa esikhona nxa kukhangelwa udaba oluthwa ngesiNgisi yi-mentorship. Lokhu libona sengathi ungavala nalesi sikhenxa.
Iqinisi into enhle kakhulu ugqume ukuthi i-mentorship ngoba kuyazi ukuthi umuntu awukesebenza emsebenzini engcwethi ku-engineering okweminyaka engama-20 amane 40 years kungaze kube loku ijaha nje laye osanda kufuna e-university uzadinga indlela zokuthi anamathelele ukuthi umuntu lo ole-experience. Kodwa nje siyazi ukuthi akanenginengi ngifowedi ukuthi abethintwana laba ontanga laba abavela kuma-university babona ngathi bona imfundo yabo ingathi iphezulu kwedlale abantu abasebenza kudala. Kodwa i-mentorship into eqakathekileyo ama-principles ama-practices ayanikezwa aya-impactwa kwi-generation.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ukhokela inhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, Komaliso. Ubese cingweni le Studio 7 SARR.
Lamlela ndwandwe. Lamlela ndwandwe. Lamlela. Lamlela mshweshwe. Lamlela nampa bafubembula. Lamlela ndwandwe. Lamlela. Lamlela ndwandwe. Lamlela. Lamlela mshweshwe. Lamlela nampa bafubembula.
Abahlali bewange bathi ukungani kuhle kwezulu ukuhlasela kwezilimo yemihogoyi lokubhuquza kwendlovu emasimini sokusenza besabele ukuba bazabhekane leyinye njalo indlala lonyaka kulandela isomiso esikhulu nyakenye esadala isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Kubika uNokuthaba Dlamini esewange.
Amasimu amaningi kawalinywanga lonyaka esigabeni esiningi semhlubulweni weWange eduzane ledolobho leVictoria Falls ngesizathu sokuba izulu laqala ukuna ngenyanga kaZibandlela, kodwa lakho ukuna kwalo kwachiya abalimi abaningi bengalimanga lutho. Okhubazekileyo umnumzana Prince Dube uthi lonyaka besabela eyinye njalo indlala.
izilimo salimi ekuqaleni lapha zabe ziphuma kahle kahle kodwa zagcina sezisitsha sezitshiswa lilanga. Kwazobuya kwesibili izulu lana kahle salima lezi zesibili zaphuma kuhle kuhle but kathe sezihlaselwe izibungu vele azisayenzi kuhle. Sokubonisa ukuthi sokule ndlala enkulu vele lapho. Kusiba le ndlala njalo sikhangelele ukuthi uma kungaba le nhlelo nje singabuya sikwazi ukuthi zincedise abantu ikakhulu thina esigogekileyo.
Unkosikazi Bongani Mlotshwa usobhuku we-BH 29 uthi kuvele nje kakucaci okwenzakala emasimini abo.
Indlala vele besithwele nzima unyaka lophelileyo. Khathesi konaloku ngazathi ngizwe njengoba lisina ngathi kungcono. Singazi kusihambe kuzakhula mbele izazithiya emoyeni izulu langkhona asazi njengoba kukakhahleli.
Uthi olunye uhlupho selukhona ngolwesibungu esiphehlayo esibizwa ngokuthi i-fall armyworm kanye lokusilela kwemithi yokusibulala.
Le mithi basinike ehlontayo so kumele uthenge uze ukwanise ukuthi uspray ukwani ingadi yonke kumbenzima siyathenga ngoba imithi abasinikayo nayikwani yabe lihleke kwimbodlela ongaka ngelingu-3-4.
Umnumzana Given Moyo ukhansela wekatshetshethe eWange uthi lo nyaka abantu abaningi abalimanga kangako emasimini ngesizathu sokudlelwa izilimo zenyamazana zendle ubudli kanye nje lokuswela inhlanyelo.
Bunje esingaziyo ukuthi ekubuyeni kwazo izibungu ezivelela ngaphi. So ngokunjalo sikhangelela ukuthi inhlelo zikahulumende engabe ziyabuya zisiza abantu asebengahlaselwa indlala kungekudala. Kukanti esikhathini esiningi abantu kade kukhangela ukuthi abantu bangazilimela bazidlele okwemasimini abo.
Umnumzana Morris Spanda uyagcizelela.
Izilwane ziyabuya zingena ngapha le ndlovu lazo sezidila khona la. So kuleyo ndaba leyo kavele indaba esithwalise nzima kakhulu. Asisela hlobo kasela busika konke sokufanana ukuthi vele kusho ukuthi kuhlala kwethu kulindawo vele sokubuhlungu kakhulu.
Ohola isabelo semathebheleleni North umnumzana Richard Moyo uthi uhulumende uyazazi inhlupho ezethulwa izakhamizi njalo uphezu kwazo.
Uhulumende is working flat out ukuthi bencekeshe ukuthi ukudla kuyahamba ebantwini.
Kulabanye njalo abalimi eKhezi, eGwanda, eMaswingo, Lupane lezinye izigaba abakhala ngemhogo ile e-fall armyworm edla izilimo. EleZimbabwe beliphakathi kwesomiso esikhulu esidale ukuba kube labantu abedlula izigidi eziyisikhombisa 7.7 million abalambayo. Kukhangelelwe ukuba kuza kuba lezinye izigaba lonyaka ezizaholiswa ukudla ngenxa yokuswelakala kwezulu kumbe kuna kwezulu eliningi kakhulu, ukuswela okokulimisa njalo lokusilela kwemvundiso yefertilizer eyokukhulisa izilimo. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Inyanga kaNhlolanja inanzwa ngabaningi eMelika njengenyanga yabansundu eBlack History Month. Ukuze sizwe okunenye ngembali yalolu suku sixoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika umnumzana Rafael Mthombeni.
Inyanga ibinyanga sibili eqakathekileyo, iyinyanga eqakathekileyo iminyaka yonke ngoba kukhunjulwa abensundu. Abensundu babe banjwe izibhalo lapha, basetshenziswa, benziwa konke lokhu kwaze kwafika isikhathi lapho abakhululeka khona sekuthiwa hayi labo sebengabantu njengabantu. Inyanga ngokwayo iqakathekile.
Abangabe bengazwisisi imbali yayo, lingasichazela ukuthi imbali yenyanga le iminjani?
Khonapho nje kuba ngisithi ukuthi kuthathela khona ngalo ukuba izibhalo bese kuchapha kusiza ngapha sekukhululeko lokho okuthiwa khona ukukhululwa kwama-slaves. Akuzange kube lula kwaqwaqwazwana kwalwiwa ukuze bakhululeke khona lapha. Sebekhululekile kulabo abangazwisisiyo. Kwakulabona abadala bakhona bayibo abaguguzela ke lindaba kwenzela ukuthi abantwababo bangaze bakhohlwa, kungaze bakhohlwa ukuthi bavelela ngaphi, kwahamba njani, bezama ukuthi beme belokhe bephethe isi isiko labo lesintu njalo lokuhlupheka kwabo ababuhluphekwayo.
Abanengi nqabe nanza inyanga le kuyini ababe bekwenza okuchiyene la kwesinye isikhathi.
Abantwana benze lokho kuthiwa ngama matches balalele izindaba kulabo abadala kube lemihlangano ngezindawo ngezindawo ngoba abantu labo bakhona ezindaweni ezithile asithi thina khona lapha eTexas batholakala eDallas batholakale eHouston bayenza ke imicimbi yabo khona ngale bezama ukuthi batshengise njengakhona lokho.
Umnumzana Mthombeni yisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika ube secingweni la Studio 7 eseDallas khonapha eMelika. Okwakhathesi siye kusithandekile mhlanga esipha uhlelo lwabomama.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Councilor Ntombizodwa Khumalo ka ward 23 eNkulumane sihlaziya okwenzakala ku ward yakhe kulandela izulu elinengi ebelisina kunsukwana ezedluleyo.
Ngikhangele kakhulu ku ward 23 lapha engikhona. Sibe lalizulu elikhulu ebelisiba lomoya lomdumo besingakazi sibe lazo ke izingozi ngokugcwala kwezifula lezifudlana lemigelo. Sinanzelela ukubana endaweni eziyimisenya asilazo izindlu ezifakiweyo njengokuba umunicipala evele indlela thize wazinanzelela lezi zindawo. Kunjalo ke umunicipala uyancedisa ukubana abone ukubana kuvuliwe kuzindawo lezi zihambisa amanzi sithi drainage system. Akukho kuvimbeleyo bakhona abasebenzayo bezivula lezi zindawo amaqembu athile phakathi komphakathi. Ziningi izindlela ezisetshenzisiweyo eziletha izixayiso emphakathini zisiza zivela kunhlanganiso zokukhulumisana esilazo ma departments ethu njengobulawayo ezivelela ku meteorological department ezivelela ku civil protection department njengama councillors bese sizedlulisa sizehlusela kuwo wonke ama ward emphakathini. Ngaleso sizathu singathi sivikelekile ngoba silokhu siqhubeka sisebenzisa izindlela lezinhlelo ezenziweyo ngobulawayo umunicipala ukubana sivikeleke ezingozini ezamanzi.
Sikhuluma nje kuyini okwenzakala kathesi.
Okwalamalanga lingathi limile izulu kuna kodwa umkhathi bomuhle nje ulokhu sagubuzele kusiba lemfefezo emncinyane. Ubuhle sibubonileyo kakhulu ikukhula kuhle kwezilimo lalezi bezingathi sezidana njalo kwezinye izindawo lapha bevele umombo sokhulile khona. Usufuna izulu elithile nje kwesikhathi esincane ukuthi uvuthwe kukhanya sekuvuthiwe ukuthi abanye sebesidla umombo emasimini olinyiwe lonyaka. Kuluncedo olukhulu kakhulu nxa sikhangele ezomnotho njalo sikhangele izempila kahle ukuthi abantu sebethola ukudla okwemvelo okuluncedo kakhulu emzimbeni. Bayakha impida yendumba, bayakha idelele, bayakha ulude, konke lokhu kuyibuhle sibuphathelwe lizulu. Kube kanti ke emanzini kuncedisile kakhulu ukuthi izakhamizi zibe zikhongozela amanzi ziwalondoloza ngendlela ephakemeyo kakhulu njengoba sivele silohlupho lwamanzi. Kuze kufike lesi sikhathi lanxa lingani izulu limile kwalamalanga kodwa abantu lokho ebesasebenzisa amanzi njalo lokho esesemaningi amanzi abawagcinileyo abantu. Asiza kakhulu ekuwatsheni, asiza kakhulu lakulaba abalimile izivande zempida bayathelela. Kube kanti ke njengoba line kakhulu lisina ngamandla kwezinye izindawo kube lokungena kwamanzi ezindlini okuphose kwaba yingozi empahleni. Lokhu sinanzelela ukuthi kubangelwe kakhulu izibi lezi ezisikwa zilahlwe bese zivala i-drainage system yethu eyiyenzela ukuthi amanzi ahambe kuhle angaze ama ezindaweni lapha angafanelanga ame khona. Njalo kunye kwabangelwa yilabo abangazange babhoboze imiduli yabo ukuthi amanzi adlule kuhle. Yilo nje uhlupho silunanzeleleyo, amanzi engena ezindlini lakwezinye izindawo esegeleza ngamandla ngenxa yokubana engasadluli, agcine uthole ukuthi imigelo isigcwele amanzi ukuthi kwezinye indawo sokuchapheka nzima kakhulu kakhulu ebantwaneni abancane. Kungakho-ke lokhu kukhuthazwa, lokhu esikhuthaza izakhamizi ukubana kazibhoboze imiduli, zilandele imithetho esiyiphiwa ngumanisipala wakoBulawayo, ziyilandele njalo lokuthini kungabi lezibi eziphongulahlwa mahlayana nje ezivala imigelo, ngoba imigelelo ivulele ukubana ivele yenzelwe ukubana ibe lusizo kithi, kwenzela ukuthi amanzi ahambe ngendlela efaneleyo.
Leyo bekuyingxoxo loCouncillor Ntombi Zodwa Khumalo kaWard 23 eNkulumane woBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile okakhathe siye kuNtungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Siyahlangana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sixoxa ngodaba lomgcini sihlalo wabatsha kubandla lemthwakazi Republic Party umkhululi Jele. Yena ophakathi kokuthonisiswa enkantolo yePlumtree ngecala lokuphazamisa ukuthula ngemva kokungenela kudaba lwabantwana besikolo sePhakamani High abaphikisa inkulumo kambalisi wabo wezifundo zeHeritage ekuthi ulimi lwesiShona yilo oluhamba phambili elizweni. Inkantolo ikhangelelwe ukwethula isinqumo sayo ngomvulo phezu kwesicelo segqwetha likaJele esokuthi akhululwe ngoba ebotshelwe ize. Sixoxa lomkhokheli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo.
Umfowethu uJele uqhubeka evalelwe ePlumtree Prison ngecala angalenzanga ngemva kokuthi sinanzelele ukuthi abantwana bePhakamani High School mhla ka-29 January 2025 bafundiswa i-subject ye-Heritage Studies ngumisi wabo uJoanna Lunga ebatshela ukuthi Shona is the superior language in Zimbabwe. Abantwana laba bayala. Ngemva kwalokho kwabangela ukuthi yena uJoanna Lunga afonele umkhululi Jele ukuthi aze esikolo ngoba ehlala lomunye walaba abantwana. Bakhulumisana ngekakuhle kungelangxabano. Kutheke ngemva kwalokho kwazwakala umkhululi Jele esengodingwa ngamapholisa phansi phezulu abaze bayamthola endlini yakhe sebemzingela ngezinja sokungani ngumuntu obuleleyo kumbe otshontshe izinkomo. Siyakunanzelela ke ukuthi khona njengoba kusenzakala lokhu uJele ufela ukuthi abantwana laba njengoba baphakamisa into le kuHeritage Studies okuyisubject ebolileyo kakhulu efundisa ngembali yesiShona ukuthi ngapha kwelikamthwakazi abantwana bakithi bafundiswe isiShona, kanti kuyinto eku-1979 Shona Grand Plan le-14 page review document. Kungakho-ke sisithi hhayi usejele okaJele, kodwa kuliqiniso ukuthi akalacala.
Kuyini elikusolayo kahle kahle Moyo ngezifundo zeHeritage?
Njengoba njile ukuthi ugwalo loluyanyanyisa lungamanyala luhambisana lento ka-Emerson Mnangagwa okuthiwa yi-Vision 2030 imathebelele ndile more than 13 tribes. Akula nto ngisho leyodwa kwi-Heritage Studies egoqela lezindimi. Njalo sichallenja lama-authors ayo ukuthi kwaba ngabantu besishoneni abacubungula ibhuku leli i-proof reading kwaba ngabantu besishoneni. Izinduna ezasetshenziswayo kulolu gwalo, more than 10 of them, they are from Mashonaland. Lezi ntathu ezabuya emhlubulweni webhinga lwana obanje
sene le mashona lendi. Bese zibuza ukuthi emathebele lendi lezi nduna ezingafika i 80 ezimele izindawo ngezindawo. Lezi ezinyinduna zemathebele lendi ezinga involvewa ngazona lazo silabantu abazimele abameleyo njalo kulamasiko azo kodwa kube sokuthiwa ibhule likalifunde ilizwe lonke bakwenza besebenzisa criteria bani. Ama stakeholders wonke sicabangela ukuthi ngabe they were involved yekubhaleni kwalolu bhuku. They were not involved. Kungakho ke si challenge ukuthi hayi akulambali yesizwe samaNdebele engabhalwa thina abanikazi bayo bengekho. Abantu basazokubona phambili siqhubeka si challenge lolu gwalo ukuthi kanti vele kuyini esikuyalayo ngoba ngamanyala wodwa abhalwe laphana kuphakamiswa abantu besishoneni kucikelwa phansi abantu besiNdebeleni.
Ubona inkantolo imkhulula yini uJele ngomvulo?
In a fair court uzaphuma ngoba vele kawonanga lutho kalacala uJele ubotshelwe ukuba liNdebele uJele ubotshelwe ukuba yileader yemthwakazi Republic Party.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo moyo siyabonga.
Ngiyabonga babu uNgamile Inkomo labalaleli lami mbonile isikhathi esihle elinginike sona.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumholi webandla lemthwakazi Republic Party ube kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Asidibane ninjalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi uNtungamile Inkomo.
Siyabonga uNtungamile Inkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba odabuka eBhinga uMartin ehamba leqembu lakhe leMaguswini Super Sounds bephethe idlalede labo elitsha elilesihloko esithi ibelele ndlela.
Salonani balandeli bami, hayi mina ngiziphilele. Ngiziphilele lokhuluma uMartin Swane from Bhinga esiyadindi. Uthi ukuthi igama lomsebenzi Martin and Maguswini Super Sounds. Kulezi nsuku sebembiza umfana wempabana. Nidabuka eBhinga esiyadindi. Ngithi linjani kodwa kizo zonke indawo ngiyalibingelela nje ngomusa langothando.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Kuthi ukuthi ngiyatholakala ku number ezithi +26378436110. Ngiyatholakala lapho, zikhona la ku WhatsApp futhi ku social media. Ngiyatholakala ku YouTube Martin and Maguswini Super Sounds.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli amazwi engabatshiyela wona nje ukuthi hayi bayibambe kanjalo, bayibambe kanjalo impela bengixhasa laphana laphana. Ngaphandle kwabalandeli akukho into engayenza, kodwa abalandeli ma bethenga umculo wami lami kuyangikhomba ukuthi hayi kutsho ukuthi into engiyenzayo ibalulekile kibo. Ngiyalibonga kakhulu ningaphela uthando.
Lo ube ngumculi werumba osacathulayo uMartin exoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.